silusizi ngokwedlula kukababa uretired justice unaye siyakhumbula ukuba ukuqalisa kwe-NPRC waletha ubukhokheli obabu busenza ukuba kube lula kulabo ababengekho kukhomishin abanjengamabandla abanjenge-civic society ukuba basebenze le-NPRC National Reconciliation Commission ukwenzela ukuthi kubunjwe esingathi khona amaqembu abantu abangabe belungisa besebenzela ukuthula ezigabeni ezehlukeneyo. Wakuqinisa lokhu kakhulu ngenxa yokuthi wananzelela ukuba wayevele sokulo msebenzi osetshenzwa ngamabandla. Sasile ama-local peace committee ayivele khona, sasile msebenzi eminingi yokwakho ukuthula okayivele kukhona. Yena-ke wafika kazange asuka kudilize lokho, wafika wasingenisa sabalathi ingxenye sasebenza le-NPRC. Njalo enye into eqakathekileyo, ubaba uNare waba yingxenye yobukhokheli obathi indaba le kugrawundi kayibe mqoka ukuzilungiswe ngenxa yokuthi kuyingxenye yokwakha kwesizwe seZimbabwe ukuze abantu baxolelane bakwanise ukuthi basebenzelane kuhle. Ngakho wasebenza kakhulu kuleyo ndaba engathi mina wafaka isisekelo nxa kusenzakala bekumele ilizwe leZimbabwe limnanzelele ubaba uNare ngomsebenzi lo awenzileyo. Mbona uqakathekile ngenxa yokuthi ngiyoba ngu-chairman wokuqala we-National Peace and Reconciliation Commission. Ngakho bembona kudingakala ukuthi ilizwe limnanzelele ngalo msebenzi awenzayo kube yinto esingaziqhenya ngayo njengamaZimbabweans ukuba nangomunye wethu usebenze nzima ukuphakamisa lomsebenzi. Ngakho kuyadingakala ukuba ngabe ilizwe liyakunanzelela ukuba ubaba uNare wasebenza, njalo-ke aphiwe-ke isinanzelelo esifaneleyo esingamenza ukuba simphakamise njengomuntu owayesebenzela ukuthula lapha eZimbabwe.
Lifuna ananze njani ubaba uNare? Uhulumende kumele enzeni? Amuphe nhlonipho bani?
Kungabe kulungile ukuba engxenye bemenze. Sasibona isicoco sokuba ngama-national hero, sembona ubaba uNare falls into that category ngomsebenzi awenzileyo.